So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngalivuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 11 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha olulawula ezokukhulumisana olwePotras luthi imali yedatha yokuxhumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona yibuyanga nje kuphela.
Abantu abaholi imali eyaneliso ukuthi khona bathenga idatha.
Udubo lokusilela kwemoda zokuhambisa liqhubekela phambili lanqamongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yezuko.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenza intende kodwa esingakuhle ukuthi wekuleka.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Manguja uthi umlayo owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa owalisa amabhanga ukukweledisa abantu lamankampani imali uza sebenza okwesikhashana nje kuphela.
Abantu bezana bayesikolo kodwa abazwisisi economics. Asikwazi ukuthi economics yabo bayifunda ngapi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lulawula ezokukhulumisana olwePotras luthi imali yedatha yokuxhumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona ibuyanga nje kuphela. Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba iMisa Zimbabwe oqutshelwe enyanga izolo. Bekule komiti yedale lePhalamende ebona ngezokukhulumisana i-Information Communication and Technology, iPotras, ugatsha lukahulumende lwezokukhulumisana kunye lamankampani encingo iTelecel leEconet. Sixoxe lomgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngokuqutshwa kwemibiko ebeyiyo kade ilawula lomhlangano umnumzana Peter Moyo.
Hayi kuhambe kahle sibili into kade ikhona ukuthi iICT committee engiyichairayo ibize umhlangano obe ugoqela iMisa Zimbabwe iConnect Telecel Net 1 Zesa labanye okonzuma Council of Zimbabwe kade bekhona bungumhlangano omkhulu oPotras bungumhlangano omkhulu sibili ukuthi sibonisane ukuthi khona kathi idatha leli kuyini lidura kangaka lidurela abantu. So abantu abemisa Zimbabwe kade besibizile onompilo yibo kade bepetition iParliament. So ikomiti yami sasesihlala phansi sathi hayi madoda asibizaneni sonke sibonisane le into ukuthi khona kathi idatha kungani lidura eZimbabwe ukudlula amanye ama Southern African countries wonke. So kube emgceke abantu baphumele lenkani zabo kodwa ke kuphume emgceke ukuthi kona ingxabangxoza kuyini.
Manje kukhona lokho okuphumileyo emhlanganweni lo kuzasetshenziswa njani ukuthi indaba zedatha kuhambe kuhle kungabi labantu abakhalayo besithi intengo yakhona iphezulu?
Mnumzana, okuphume emgceke ukuthi kona idatha eZimbabwe izizero 0.001 nxa silinganisa lamanye amazwe iSouth Africa iwe ngathi sihambelana layo lichipile idatha okuphuma kwezileyo ePotras ikisiphumisele konke bayezi research which you cannot dispute. Into ekhona yibuyanga babantu beZimbabwe abantu abah holi imali eyanelisa ukuthi khona bathenga idata. So abantu bezibakho abana mali, ama company kaphadali. Nga icompany iphadala 20,000 before tax, before i medical aid nokunye usala le mali. Kusho ukuthi usala kuma 10,000. Lo lidata leza 6,000. So kusho ukuthi khona so into ephumileyo ukuthi abantu bezimbabwe ngabala mali. Yiko kuphumileyo savumelana sabonisana ukuthi hey abantu abaholi imali madoda singaqhambelana amanga even thina iParliament akula imali esitholayo sola almost 180 US dollar per month. So kusho ukuthi khona nxa usiya ku black market lapha ukuthi uyothenga imali leyo imalini akula lutho. So yiko kuphumileyo khona ukuthi ari duli data leli but into ekhona ikuthi khona abantu abalamali amakampani kaholisa abantu imali enelisayo including uhulumende kaholisa izisebenzi zakhe imali enelisayo. Yikho ubona abantu esi data liyadura kodwa ke sokutshengisa emgceke ukuthi khona akali duri but lidurela abantu ngoba abalamali abaholi. Yikho kuphumileyo mnumzane. So hayi ngiyabonga kakhulu mntokazi ukuthi khona ikomiti yami isebenzile sibili ukuthi siphumise emgceke ukuthi khona sivumelane ukuthi hayi madoda singabosolana ukuthi oyikhonethi bayenze lokhu inethi one yenze lokhu iteleseli nsoni kodwa into ekhona ibuyanga into enkulu. Ngiyabonga.
Umnumzana Peter Moyo ngumgcini sihlalo wekomiti yedalela eParliamente ebona ukuqutshwa kwembiko e-Information Communication and Technology. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esenyanga. Lokusilela kwemota zokuhambisa luqhubekela phambili lanqamungameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yezubgo. Umnangagwa ngomgqibelo ebusuku ethule umbiko wesiphangiphangi esazisa amanyathelo ambalwa agoqela ukuvunyelwa kwamakhombi, ukumisa kweboleka imali ngamabhanga lokunye okuthiyeneyo. Abenhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo abethimphachedu bathi amanyathelo la athathwa ukuvimba ukutshengisela okwakuqoqwa ukuvala ilizwe ngokungayi emsebenzini, abanye abathi kwagcina kungaphumelelanga. Izolo umphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli izindaba. Izolo umphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano wabaphathintambo iCabinet ukuthi uhulumende uphakathi kokudinga indlela ebalulekileyo ezakwenza ukuthi imijova ibhaliswe ngokusemthethweni ibuyele emgwaqweni. Kodwa uZulu uthukuthele esithi kumele uhulumende alungisise ludaba ngesiphangiphangi. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ensukwini esanda kwedlula, iningi labezimota ezithwala abantu bagcine sebephuma kusivumelwano sokusebenza phansi kwezubuko bekhala ngokuthi imali abavumelana ukuba bazoyithola bengayitholi, besithi lalapho bezithola lezo mali zingasabancedi ngalutho njengoba ziyabe seziwile isisindo nxa uqathaniswa ledola leMelika. Lokho kwenzakala njalo ngesikhathi amapholisa esesungule umkhankaso wokubopha abezimota ezincane labamabhasi akade ezethwala abantu bengela mvumo ngoba bengekho phansi kwesivumelwano sezubuko. Omunye wabameli bezigaba edalela eParliament labatsha iJunior Parliament emela isigaba seNorton ukuda kwashe madziwa uveza ukukhathazeka kwakhe ngalolu daba.
Kuzosiphambanisa ukufunda kwabo ekilasini njengoba bezolahlekelwa zifundo zakuqala zekuseni. Kusitsho ukuba akasoze aphatheke kwisifundo sakuqala nesesibili kuba efike esikolo ngabo-9 yena umuntu kumele aqale ukufunda ngabo-7.
Okusekelwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso yezifundi zemakolitshini lema-yunivesithi eyeZimbabwe National Association of Students Union ZINASU uJingani Shoko.
Kumele kumele belethe intsho yakudala iphenduke emgwaqweni, so that it complement the solution yokuthi abantu bekwazi ukuhamba kungela nkinga yokuthi uhulumende kumele uletha imishoro yakudala before COVID.
Omunye wabasebenzisana labenhlanganiso yabatsha eye Youth Advocacy for Reform and Democracy YAD, uSteven Isibanda, laye uthi makudingwe indlela zokuqeda lolu dubo.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uza kwenza into enhle, kodwa esingakusho ukuthi wehluleka. Amakhombe abenceda kakhulu, amafutha okuhambisa bedua bedupa, kodwa amakhombe abetholaka transport be-easy futhi bethina ground ukuka lapha siyaphuyesiya upoint b from point b to point c beyohambeka. Kodwa kwamanje umuntu ngasakwanisa ayibona izihlobo zakhe, ayibona abangane, ayibona abagulayo, lanqala engagula ebusuku ngasenelisa ubanayo esibhedlela.
Uhulumende uthi kunengi akwenzayo ukululungisisa udubo lokusilela kwezimota zokuhambisa elizweni. Osaphethe isikhundla sokukhokhela inkampani kahulumende ethwala uZulu eyeZupco, umnumzana Evaristo Madangwa, utshele abephephandaba leSunday Mail ukuba sekuzosungulwa isitimela esihamba emini ukuthwala abantu ukwehlisa udubo lolu. Ngomgqibelo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise uZulu ukuba abakumsebenzi wokuthwala uZulu sebezavunyelwa kusi mo esasiyiso kungakaqhamuki iCOVID-19. Kodwa lokho kuyekethiswa kwemithetho ukuba abemichova labamabhasi abasebenza bezimele baqale ukusebenza ngokusemthethweni, esithi kuzokwenziwa ngemva kokuba uhulumende esebeke iziqondiso ezizolandelwa zokusebenza kwabo, njalo akachongo ukuba lokho kuzaqala nini njengoba abantu lokho bebhekane lodubo ukuya emsebenzini kanye lokuphindela ngasemakhaya sebechayisile emsebenzini. Iningi libonakala lihamba ngenyawo imango emide kumbe beminyezelene emabhasini aweZupco amalutshwana ahambayo. Abanye sebeze belahlekelwa imiphefumulo ngokugada izimota ezingela mvumo ezigcina zigijinyiswa ngamapholisa kudala ingozi zomgwaqo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Usiba lukhulu webhanga lelizwe umnumzana John Mangudya uthi umlayo wethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa walisa amabhanga ukukweledisa abantu lamankampani imali uzasebenza okwesikhatshana nje. UMnangagwa wethulela umthetho ngomgqibelo ebusuku ngoba esithi sekulezigilamkhuba eziboleka imali emabhanga zibe sezisiyasebenzisa ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha, into athi ibhidliza umnotho. Osomabhizimusi labacubungula ezomnotho bathi uMnangagwa usebulala umnotho ngamandla ngoba lomthetho uzabangela ukuvalwa kwamankampani njalo uthwalise nzima uZulu ophila ngokuboleka imali emabhanga. Kodwa uMangudya utshele umsakazo weZBC Izolo ukuthi lanxa bebunanzelela ubunzima obudalwe ngumthetho lo uzasebenza nje okwesikhatshana emizameni yokuqinisa umnotho welizwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi uhulumende usephelelwe ngumphako.
Abantu bezana bayesikolo kodwa abazwisisi economics. Asikwazi ukuthi economics yabo bayifunda ngapi. Abantu bazuza imali emabhenki bedinga imali ukuthi abantu bayefunda babhadale school fees. Abalimi ama-farmers adinga imali emabhenki, kulama developmental banks afanele ancedise omama. Yikho ke uma uhulumende esesaba izigananda laba abantu abaxhwilileyo abaziwayo abatshintsha lokuthengisa izimali, abayekele sebekhathesi sebeqonde ukuthi bakhawulise uZulu, yena uZulu engazi ukuthi ufelani. Siyakwazi kule bhenki elikhulu iStandard Chartered neBarclays Bank sokwatshabalala, elinye ibhenki lakhona selahamba layavula isikolo zalo eKenya leZambia. Yikho-ke sizabona ukuthi siza kusho ingxoxo zomlomo ngabantu abangazi ukuthungamela lokufaka umhlahlandlela omuhle kwezenotho. UMangudya wathi eqalisa ngo-2016 uma idola leZimbabwe lingayekeli kusebenza kuzatshiwa umsebenzi. lanamuhla idola selisenza 450 ku parallel market to $1. Inflation si 96% ukuwa kwedola. Kutshengisa ukuthi sihamba sithwele amasaka siyathengisinkwa. Ngalokho kubuhlungu ngoba abantu ubona lokho ebengazwisisi ukuthi indlala ivela ngaphi, ubuyanga buvela ngaphi. Buvela ku-poor management of economy iZANU-PF.
Alikho ngitsho leli lodwa inyathelo elithethwe ngumnankagwa elibona lisebenza, ikakhulu leli lokwenqabela amabhanga ukuthi akweledise izimali.
Cha mntana enkosi, amanyathelo athethwe ngubaba uPresident Mnangagwa okunqabela amabhenki ukuthi angaboleka abantu imali alanda ukuzachobodisa inotho. Konke kuyahle kume. Namhla sibona ukuthi kuzachabalalisa, kudokoza kulalabo ebengani bayazama. Yinto enzima epha ukwesaba okukhulu ukuthi intole kungani iyaqala eAfrika jikelele, ngoba amabhenki yiwo ancedisa inotho ukuthi siqhubekele phambili. Lokho kwenziwe ngumongameli lo Mangujika lo Mthuli, ngibona ngani ngamanyala aphindiweyo. Ngabe ngabanye abantu ngabe bayaresigna nje masinyane ngoba sebelethe into engazange ibe khona emazweni aphucukileyo lalawo azama ukuthi inode ikhwele.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi sokusesatshelwa ukuthi sokungaqhamuka elinye njalo izinga legciwane le-coronavirus ezikolo. Leli phephandaba lithi inani labantwana besikolo ababanjwa leli gciwane liqale ukuqansa kumaviki amabili izikolo zivulwa. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lowake waba ngumongameli weleMalawi unkosikazi Joyce Banda esigodlweni sakhe se-State House eHarare izolo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 salibonani bakithi, salibonani njani? Hayi siyabonga. Okhulumayo umaphosa laphana kondolwane isigabeni esinye nje silaphana siphathi kwandolwane laphana emakhulela. Bakithi angazi ukuthi singayiqala njani indaba mani. Kakhulu indaba lokuze imihlobo le indaba yemihlobo izanzilizwa lingalungi kulabantu lapha abeloko bekhuma ku-Studio 7 abathi abantu bavotela njani amaqembu asempumalanga. Kodwa siyakhuluma bakithi ukuthi asincedisaneni sonkeni sekele kuloko sikhuluma imihlobo. Abantu bonke abasempumalanga abayithandi into yenziwa eZANU-PF, abaningi abayithandi. Asincedisaneni ngoba uma singancedisananga sakhetha nemihlobo iZANU-PF angeke siyikhiphe. Angeke singazitshela thina sithi singabantu babamthwakazi sisapota amaqembu akithi. Kulapho siyakhona. Asizameni ukuthi sikhipheni iZANU-PF sincedisana labo lina abantu ethi abasempumalanga. Ngoba mina lokho vela ngifuna ukukhipha emlonyeni wami, ngibona kuyinto edivider abantu Zimbabwe. Akukho right ukuthi umhlobo bani vele, akukho right akusebenzisi kahle. So asizameni ukuthi sikhipheni iZANU-PF. Abasebefuna kumthwakazi ngezokuphuma iZANU-PF lihlale phansi lamaqembu azalizwa. iZANU-PF vele angilizwe, angeke izilizwe ethi lifuna ukuqhuma ilizwe lifukeza lokhu. Asikhipheni sincedisana nephati efana nabo-CCC esiyibona kuyiyo encedisa kakhulu mpela, ebusy kakhulu sisi from kudala sobabo Tsvangirai iloku ibhizi impela imvuka kakhulu. Izaphu vele ivuke manje, imthwakazi iyavuka la ibuya ukuthi iyaqhuma ilizwe. Liqhuma njani kanti phakathi kwelokuzeni umna wabatshela ukuthi bazakufa thina safuna ukuthi uchitheke igazi ngoba belichitha abantu bezane kodwa vele akuthandeki lokho labanye abezane vele abasakuthandi kono kulalo baba lwemzwe ephuma egwanda abantu ephuma khona ebandelelokuzeni lezane bayaphuma vele umuntu uma ephumile kawusabuyele emuvumbuzo ukuthi uphumeleni uyabona ukuthi kurongwa ngisho usebona ukuthi kurongwa usephendukile so asincezane bagithi sikhipheni izane sonkeni amazibagwe singakhethi imihlobo siyacela bakithi abantu bakhethe imihlobo sike sime kancane ukhethe imihlobo amaqembu lana siyawazi amaqembu akithi abomthwakazi nabozaphu la sikhathi sizafika ukuthi kubonakale ukuthi wona vele umthwakazi umi njani sesiwasapota kahle okwamanje asikhipheni izali pier siyabonga
njani estudio 7 ezimbabwe kuyamoshakala ezilonguvuso mnangakho ilizwe liyamoshakala so manje sesifuna ukuthi ilizwe libuswe abafana abancane abale 20 years kusiya ku-40 umuntu ole 60 70 kumele ebheke inkomo zakhe emakhaya yibo ababulala ilizwe
linjani balalela bahle ku-studio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abe-CCC CCC bandla elihle kumeleke ibandla elihle CCC yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesi esenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla bafundi bema-universities kodwa lathi-ke silahle phansi ma-teacher abangazange behambe ku-strike bazali abangazange behambe ku-strike ngoba i-strike lesi besisinceda kungasenani izanu mina angabazikhukhumize bethi abantu abastrikanga inkinga nansi i-strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa ngiyakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sistrikile ngobuningi ngoba khayena nini emadorobheni kuhamba abemsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abangalani so i-strike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu sistrikile bengagijimela ukuyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe abantu azange belandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofethi webhayibhilini u-Isaya linabantu bezanu u-Isaya uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izanu PF isiyehlulekile since 1980 ababusi bayo sebeze befana lo-Nebukadneza unkulunkulu uzondile u-Nebukadneza wadla utshani for 7 years izanu isingu-Nebukadneza ejeziswe ngunkulunkulu unkulunkulu uyajezisa ababusi sebesidla utshani nxa susidla utshani usuyinyamazana you have entered animalism away from i-humanity awusacabangi ezombuso kakahle ze-political agenda awuselayo i-social content awuselayo ama-economic values ukuthi uzabusa njani ilizwe awuselayo into okuthiwa i-economic integration awusela i-religious respect awusela aba-advise abantu bezanu batshiyenini zwanini-ke i-CCC iyalinxusa ithi lina buyanini ngobuningi whether ngwezaphu ngwezanu lijoyine lithule ebhokisini next year come 23 ilizwe leli lingalunga sho iqiniso lihle abantu bonke abakuzanu PF kuzabalungela la obabugawule kuzabalungela la umongameli wethu umhlonishi ubaba mnangagwa kuzamlungela ngoba ilizwe leli silungisela lina ama-vegetarians abaphila lobugoga ngiyathaba ukuthi abantu lokhu bebuya slowly sithi congratulations ukuba buchamisa the-CCC ngokuwina abakwenzile kuma-by elections this week bathole 7 izanu yathola 1 inguquko sithi thina inguquko phambili inguquko sukuma Zimbabwe omuhle inguquko vota Zimbabwe omuhle inguquko yakha Zimbabwe omuhle so kungaba le nguquko sizasukuma kube le nguquko siyevota kube le nguquko sesiyakha ke ilizwe lethu ngiyabonga amahlaba ezulu
salibonani basakazi ngungwenya lo even webhinga isibila okhulumayo lo baba wezanu lo esh liyazi ukuthi nendlela akhuluma ngayo angazi ukuthi ngingambeka kusiphi isigaba liyazi umuntu uma ekhuluma kufanele ukuqala azibuze ukuthi into le ayikhulumayo kulalele abantu abaningi e-South Africa eBotswana e-America ngaphi ilizwe lonke lapha ngase-Africa balalele so ma ekhuluma kanje akazibuze thiwa lumba loko mupone monseni kubusena kwebhinga mucheso kabuba musazi chibila ndikalau chibila ndikujuzi yabonse masabuba wankidi ime keli monsi ya sabu utailos nguwe keli mwana mbao nati mupone monsi leza abandi nywe mkupona mkubwa ndi mkudete kwa kafukata wechiriwo ndi mengwenya niliku ndao ye Botswana kwewe delino kukukukuku kuhabroni kwe kala mutukombele mumanyika kwonse nkumubede kutileza abandi swe next year 2023 atu kwede donse nitulumanyika sizame kubwe lani nsonge sige siye vota bagiti asambe nsiye vota tuende tuka vote kubinga monse tuinge muka baze kuvota mureje tuka vote ndalumba
salubo nani ku studio 7 nyabingelela lonke abantu bezimbabwe yes siyavuma abantu bezimbabwe siyabonga abantu bezimbabwe kakhulu kuloko sokwenzakela ukuthi sivulele lati sizisebenzele ngamakhombi ethu yakubonga kakhulu kodwa sifisa thina ukuthi silandele umthetho ukuthi sithathe ama-permit le fitness kuphela kodwa kwe-association kasikufuni badala kasifuni ukusebenziswa thina kwilizwe la maphathi abusayo la ezanu p f lani ukuthi mpitshanampitshana zizathiwa fuma khiphana amakhombeni lethatha abantu bangaphi libahambise ngaphi izinto zezanu p f asizifuni izinto zamaphathi lezi thina sizifuni sifuna ukuzijobisela sikhululekile sizisebenzele nje sikhululekile ngoba liyasazi ukuthi vele thina izinto ze-politics vela sizithande emjoveni that's why lihlala sibona isikhathi esiningi bethu singalandaba le nto thiwa ukuvota mbe kuwini ubani esikhathini esiningi kodwa into eqakathekileyo kithi ukuthi thina sithanda ukuthi sizisebenzele ez abantwana bezimbabwe siyabonga kakhulu badala ukuthi nxa lingasikhulula kodwa into zebhukta lezi asizifuni kasizifuni sifuna ukusebenza sizimele thina thina sodwa sisebenze sizimele ez umuntu eqhekhelane lekhombi yakhe sokuphelile kumbe sizizwa ama-association khonoko erotena lekuqonda khona ngale kumbuka kambe emakhaya kube yikhonoko okwebhukta akasekufuni sesidini yethu nakusebenza sidirekthwa ngabantu bezanu sidirekthwa ngabantu abayaliyani iphathi asikufuni lokho ngoba lo yabe ekhokhele kwazi ukuthi ningwayiphi iphathi asikuthandi badala cela uthathe amaphemithi uthathe ama-fitness sokuphelile siyabonga kodwa okwaziyo ukuthi ulo drive walangqondo lowo yinto ongalangqondo kumele esemhlalisendlini kuphela sokuphelile asifuni ukukontrola abanye abantu asifuni ukukontrolwa ngabanye abantu sikwazi ukuthi sisebenza kuhlela abantu abagade izimoto zethu sokuphelile
molweni kustudio 7 studio 7 hayi basakazi laleli ukhulumayo uDumezi angazi ngene kustudio 7 kodwa ngeke ngize ngangena ukuthi ngenxa ukuthi sengize ezingikhubayo ezimayelana nomkhonto wesizwe okhishwa kobulawayo kufana nokuthi babhidliza phela amathuna lapha kulele khona umzelikazi yabo Joshua Mqabo konke uma bebulala umkhonto wesizwe hayi lento iyaxaka nje lento iyaxaka kufuneka nje uma bebulala lo mkhonto wesizwe behle behambe bayibhidliza la khona ngalo kubombuyane yaya khona kodwa into esixakayo yona leyo esike ukuthi umkhonto wesizwe uphuma ka ngaliphi bangenapha emkhontweni wesizwe bayawazi ukuthi umkhonto wesizwe umeleni hayi kahle kahle thina amandebele thina siqinene ngemkhonto sibulala kungamashona konke lokhu hayi liyabona ekugcineni sizo igugurawondo izabuya ibulale futhi amandebele ngendlela okuyiyo khona hayi amandebele namashona vele akusoze kwafakwani kwazwana noma ngaze lithini nabo lithi liyabavotela bona labo bomnangago bomchamisa beni bana labo lithi liyabathanda kula nto ezolunga indebele lishona vele ngamafutha namanje kodwa into engikhubayo mina ize yahlala kimi ngasenhliziyweni namanje kuyihlona ukuthi umkhonto wesizwe uphuma ngaliphi ngoba thina nathi besizazi ngophawu lolo ukuthi nabamzilikazi singaba nkomo thina mande umthokazi wonke ubonga umzilikazi noma ungasomzilikazi kodwa nje hayi into le iyasixaka kabi iyasinyanyisa uphuma ngaliphi lowo mkhonto wesizwe lowo bathi bawukhipha hayi okhulumayo uDumezi kodwa nje fethu balaleli akazi le nto le yibona izimbabwe kahle kahle abahle basitshele ukuthi nje vele kumele zikhale kufiwe belahle ibhamu lezi amashona abasidelela kabadelele basuka le kozimba le bazonyanyisa lapha ini umkhonto wesizwe ophuma ngaliphi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika kulokuxokozela phezu kodaba lokuthi idale le-Supreme lilakho ukwesula umthetho obuvumela abesifazane abakhulelweyo ukuthi benelise ukususa izisu nxa befuna. Lokhu kuqale ngeviki edluleyo lapho okuphume ngudlu imininingwane yabehluli be-Supreme Court ephathelane lokwesulwa komthetho lo. Lokhu kubangele ukuthi kube lokutshengisela endaweni ezithiyeneyo zelizwe izwe. Kuba kwethu isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Ugatsha olulawula ezokukhulumisana olwePotras luthi imali yedatha yokuphumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona ibuyanga nje kuphela. Udubo lokusilela kwemota zokuhambisa luqhubekela phambili lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yeZupco. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande.